o e indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 12 Mhlolanja 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Igcikwane le-coronavirus eseliphiwe igama lokuthi COVID-19 inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-World Health Organization libikwa selisabalele lafika emazweni angamashumi amabili lanhlanu. Umkhokeli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi kuqakathekile ukuthi ibandla lakhe likhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uhulumende uthi usenqume ukusungula uhlelo lokwabela abantu impupho ngokuthenga ngamakhophoni esithi ngoba bakhona asebeyithengisa ngendlela ezingayisizo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igciwane le-coronavirus eseliphiwe igama lokuthi COVID-19 inhlanganiso ye-World Health Organization libikwa selifinyelele lafika emazweni angamashumi amabili lanhlanu 25. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphesheya zithi akulamfundiso ecacileyo eziyiphiwayo ngemizamo yokuvimba ukumemetheka kwalo mkhuhlane. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane, uMnumzana Tifa Bango, othi impela imfundiso ilutshwane ngalo mkhuhlane wona-ke othelelwana kalula ngokuthinta nje kumbe ukuphefumulelwa umuntu oyabe elegciwane leli.
Umkhuhlane bayazama kakhulu ukuthi bawufake endaweni eziningi noma ngitshelwa lakumabona kude bezama ukuthi bakhumbuze abantu ukuthi kulo mkhuhlane ofana nalowo. Kodwa eqinisweni engikubonileyo abantu abaningi ngapha bayahamba nje ngokufanayo, angiboni itshintsho olukhona nxa sikhangela endaweni zokuhamba ngoba abantu basazihambela ngendlela efanayo. Lama measures awekho ama-measures engiwabona phakathi kwelizwe senziwa atengisela kakhulu ukuthi kulento enjalo eyenzakalayo. Engikubonileyo nje emalangeni edluleyo ukuthi abantu abangenayo abavela phandle kwelizwe yibo nje abantu abathi ngokufika kwakho ikakhulukazi abantu laba bebevela emazweni abala kwe-China noma mhlawumbe ngithi ku-Asia Pacific, lapho okufika khona ukuthi baba nezinto abazenziwayo noma bayaspreywa konkwala just ukuthi babe ziqinise ukuthi akekho ozongena mhlawumbe abe lo mthelelo ozaba khona noma abe le gciwane angaliletha phakathi kwelizwe.
Manje abasuke emazweni besiya ekhaya usuke wezwa yini ukuthi bona uhambo lwabo lubanjani?
Abasuka ngapha bese emakhaya angikakezwa ngithemba ukuthi umuntu ongathi usanda kuvela ekhaya kwakathesi ngithemba uzayikhathi khonapho. Abasuka emazweni engikuzileyo noma engathi esikubonayo asiboni kufana, ngibona ngathi umehluko kakhulu. Abantu ababevelela endaweni yaseChina yilapho ngathi kuba lokukhangelwa kakhulu ukuthi ngabantu abanjani noma mhlawumbe kukhona yini ongabe phatheke ngalesi sifo. Kodwa-ke abanye abavelela ngapho kuma-European region besiya ekhaya ikakhulukazi endaweni yakithi kwele Africa akula kuningi engikubonileyo kusenziwa noma ngingathi imicingile eminingi isenziwa ngoba ngiyabona nje abantu ezivumele njizamtshineni endaweni ezifana labo OR Tambo lendawo ezifana labo Joshua Mqabuko bephuma bezingenela nje ekhaya kungelahluko.
Kodwa wena ubona njani nxa umkhuhlane lo ungaqhamuka elizweni leZimbabwe?
Umthandazo wethu omkhulu kakhulu lo wabugande ukuthi umkhuhlane lo ungafinyelela elizweni lakithi. Kuyukathesi nje singakaze sibale nje indaba yalo umkhuhlane we-corona esikhangelane lawo. Ilizwe lakithi lisasele ngqinamba yezinto eziningi esikhangelane lazo ezisehlulayo ukuthi size laphe. Imkhuhlane yethu ekhona nje phakathi kwelizwe kusasehlula ngenxa yokuthi isimo sezempilakahle asimanga kuhle. So nxa singafika laphana kwelakithi ngibone ngathi akufanelanga abantu sitaye nje sithi umphindi. Asikhulume iqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu.
UMnumzana Tifa Bango isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane ubekhuluma lapho ecingweni loChris Gande weStudio 7 esedolobheni leLondon khona ngale ngaseBhilithane. Umkhokheli webandla eliphikisayo LMDC umnumzana Nelson Chamisa uhlangene lenkokheli yebandla lakhe namhla kobulawayo lapho wagcizelele ukubana kube lokubambana kubandla lakhe kanye lokuqhakatheka kokukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokulungisisa ukuhluphayo kwezomnotho welizwe lakwezombusazwe. UChamisa ukhulumile intathele izindaba kobulawayo izolo njalo usabhodabhoda ezigabeni ezibalisa iManicaland, iLupane, eGwanda ngodaba olufanayo ukuze sizwe okuningi okwenzakale namhla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Swithan Chirodza obona ngokwethulwa kwemibiko kobulawayo kuleli badla.
Into ade ikhuthaza ukuthi abantu bethandane, kungabi lokulwisana ebandleni. Into yokuthi nxa abantu bengazwanani bethatha izinto befaka ku-social media, umongameli lokho azange akuthakazelele, watshela amalunga omhlangano ukuthi yinto vele ezakwenza ukuthi abantu abasezindlini, ama-voters, bekhane besoli ibatho. So into akhulume ngayo ukuthi nxa umuntu ekubranch kumele ahloniphe umuntu okudistrict, okudistrict ahloniphe okuprovince siya njalo. Ngoba phela uzananzelela ukuthi abantu abathunywa yizani ukuzophazamisa umhlangano wethu yibo abaletha umkhuba nalo ukuthi abantu babengahloniphani, njalo baba khona enxa yabanye babengathinywanga yizani abevele beyisigilamkhuba, abevele bengelanhlonipho, abakwanisa ukuthi behlanyele into zonezi ezimbi, umkhuba omubi ebandleni.
Ukhulumile yini ngezomnotho?
Okwemnotho ngathi into akhulume ngayo nge-international relations, ama-international friends, abangani bebandla abangaphandle kwelizwe, ukuthi sebezohambisa umbiko ukuthi lapha eZimbabwe kulendlala, ukuthi ukudla sokusilela. Wayokhuluma ukuthi i-bank, i-reserve bank yelizwe bekufunakala ukuthi kutshintshwe vele abantu abayibo abagcine imali khona ngale, ngoba kukhanya bathatha imali, kukhanya bathatha imali befake ezikhwameni. Lokho ke ebhekise ekhuluma nge-inflation ekhona elizweni. Ama-talks wayekhuluma wathi yena sokukhanya sobala ukuthi i-army, amabutho alapha elizweni khanya vele balohlangothi abalusekelayo. Ngananzelela kukhu eyayenzakala i-army ayizange ibuye ukuthi ilungise ilungisele uZulu, yayivele izama ukuthi ilungisele olunye uhlangothi ukuzane uphile kuhlangothi olukhokhelwa ngobaba uMnangagwa.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza ubona ngokuthulwa kwemibiko ebandleni eliphikisayo LMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende weZimbabwe ukuthi kusenqume ukusungula uhlelo lokwabela abantu impuphu ngokuthenga ngamakhoponi esithi ngoba bakhona asebeyithengisa ngendlela ezingayisizo ezobuqili kanye lenkohlakalo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe emhlanganweni lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedale labaphathi intambo ele cabinet. Unkosikazi Monica Mtshwangwa, umphathi intambo wezokwethulwa kwemibiko, uthi baphumela lesi sinqumo ukuze uZulu ikakhulu abaswelayo bawatholiswe lawo makoponi.
Cabinet iri kubatikana zvikuru nenyaya yehufu, price yehufu yanga iri hufu hausikuonekwa.
Abe cabinet bakhathazekile kakhulu ngendaba yentengo yempuphu. Abe cabinet babethe kayithengiswe ngentengo ephansi ye-$50 ukuze abantu benelise ukuyithenga ngemva kokunanzelela ukuthi bakhona abekade sebesebenza ukuhaga bethatha impuphu le beyifihla ngoba intengo yakhona iphansi kakhulu. Basebe kubona kufanele ukuba ikhuphukiswe intengo yakhona, kodwa kukhangelelwe wonke oswelayo ukuthi bathole ama-coupon ukuthi banelise ukuyithenga ngaleyo ntengo ephansi ye-$50. Kungakho le ngenye yendlela nje ukuqeda udubo lwamasela la akade esesenza okungayisikho, impuphu ingasatholakali ezitolo esithengiswa ngemali eningi eyedlula leyo i-$50.
Lesi sinqumo sithathwa ngemva kokuba intengo yempuphu ikhuphuke isuka kumadola angamathumi amahlanu isisiya kwangamathumi ayisikhombisa umgodla munye olesisindo zamakilograms alithumi. Kusenjalo umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo uthele Zimbabwe selilungele ngokwaneleyo ukulwisana legciwane lomkhuhlane we-coronavirus wona oqhamuke kwele China nyakenye osubulele abantu abedlula inkulungwane, sikhuluma nje khona le kwele China. Kodwa iningi labakhulume le-Studio 7 eligoqela ugogo Angela Chikaka bathi bazoyicela isivuthiwe njengoba besehluleka ukuphathisa emikhuhlaneni engatsho lutho ngesimo sezempilakahle elizweni esizibonileyo.
Bayasifuna nxa sekuthiwa kuyavotwa, basibamba njengamakhuba. Ikuba uyalimisa ulime 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 uhlakule uhlakule, sekuvuthwa liyaphoselwa ngale. Yithi abantu abakhulileyo, abakhulile ogogo lawomkhulu.
Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wathi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukusiza abawelwe ludubo lwempophoma zamanzi eBhinga, ababhidlizelwe imizi ngosizo lokudla okokwembatha, impahla lokunye okudingakalayo. Uqhubekethi kunje abohlangothi lwe-Civil Protection Unit bebesehluleka ukuzihlenga lezimuli ezingamathumi amabili lanye eziye zaya lapho uphakeme khona, lapho abehluleka ukusuka khona ngenxa yalezimpophoma zamanzi njengoba indizamchina zabakubutho besehluleka ukundiza khona phakathi kwamalanga amabili edluleyo. Idale le-Cabinet libikwa likhuthaze njalo uhulumende weMelika uthi esule izijeziso zenotho ezabekelwa inkokheli kahulumende lebandla leZANU-PF ngoba kuyizo ezibangele ukudubeka kwabantu elizweni. Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wathi uhulumende wenza konke okudingakalayo okubalisa ukuguqula indlela intatheli izindaba zisebenza ngayo, ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuthi ukhetho lwenziwe ngendlela eyiyo sikhathi sonke njengendlela yokubonisa ukuthi ilizwe lilandela umbuso wentando kaZulu. Kodwa abe-MDC bahlala bekhala kokuphela ngokuthi ukhetho elizweni kaluqhutshwa ngendlela, njalo abebandla leZANU-PF basebenzisa indlela yokunika abantu ukudla kakhulukazi emaphandleni ukuze bathole amavoti, njalo ilungelo labantu lihlala lisephulwa mihla ngemihla. Nanku labo bahlala besaliswa ukwenza imihlangano yabo ngamapholisa izikhathi eziningi. Kodwa abeZANU-PF bona bahlezi besithi ukhetho elizweni lwenziwa ngendlela kulandelwa imithetho sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 PM kusiya ngo-9 PM ntambama kumakakasi awe 909 AM laweshortwave 12080 lagu 1575 kHz kushortwave. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhuluma labeZimbabwe asebehlala emazweni ngomkhuhlane owe-coronavirus. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte eqhingweni lingenelani uhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha ngase Voice of America ese Washington DC. Wathi sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa wokwele South Africa namhlanje ukhokele ilizwe lakhe ekuthakazeleleni ukunanza ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu umoyi umnumzana Nelson Mandela ekhululwe. Abanye abantu abaphose bafike amashumi amane abakade begcinwe emkhumbini wokwele Japan owe-Diamond Princess sebefunyenwe belo mkhuhlane we-coronavirus. Osokukhweze inani laselebetholakale belawo kwaba likhulu namashumi ayisikhombisa lengxenye ye-175. Umnumzana Bernie Sanders webandla lama-Democrats khonapha eMelika unqobe kukhetho lwama-primary esigabeni se-New Hampshire lokudinga ozamela lelo bandla incintisana kukhetho lukamongameli weMelika olwenziwa lonyaka. Umnumzana Joe Biden wabanguye othole amavoti amalutshwana ukwedlula umuntu wonke. Inhlanganiso ezithiyeneyo sezidinga ukudla, ingubo, imithi, amatende lokunye kokunceda abantu abasendaweni ezimbalwa eBinga abalemizi ekhukhulwe zimpopo mazamanzi kuze kune izulu elikhulu okwamalanga amathathu. Umfundisi Josias Mudenda owebandla leMethodist Church uthi badinga impahla ezaphiwa abantu abedlula ikhulu lamashumi amabili ababhidlizelwe imizi njalo kwakhukhulwa ukudla kwabo lezifuyo zimpopo mazamanzi. Mudenda uthi amabele ezakhamizi lawo akhukhulwe ngamanzi ngesikhathi bekukhangelelwe ukuthi bengavuna ukuthi okuthe xaxa lonyaka kulandela iminyaka emine yendlala. Insungula ngeyinye yendawo okune khona izulu lesikhukhula lapho kubikwa kuba kubhubhe umuntu oyedwa kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umdenda utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kudingakala uncedo ukwenzela ukusiza abantu ababhekane lohlupho lolu.
Ikakhulu insungwane khona ngale lapho okube lomonakalo omkhulu. Iqiniso abantu abahlela kudla ngoba izindlu zikhukhulwe amasimu khathethwe lapho okwakugcinelwa khona ukudla akusela. So sebephonga ukuba ngabantu nje abaningi abakhona babalekile ezintabeni abanye babalekile ezihlahleni. Siyabonga kodwa uzwe ukuthi kufike uncedo lokuthi bakhitshe lapha abakhona basabe beyindawo lapha abangagcineka kuhle khona. Kodwa nje abantu abahlela kudla funakala ukudla, funakala ingubo, funakala izigqoko, funakala ama-tent okuthi bathole lapho abangahlala khona. Kusadingwa ukuthi kulungisiswe ukuthi kwakhwe okuza kwakhwa khona. So uncedo lonke lolu luyafunakala. Nemithi, medicines, imithi iyafunakala ngoba sibili umuntu ahlale entabeni, umuntu ahlale esihlahleni okwamalanga amabili or so engadli lutho. Le mikhuhlane iyabanjwa ngayo. So kufunakala lemithi yokubana abantu laba belatshwe.
So nxa sesikhangele khonapho-ke lina njengebandla lenkonzo kaKristu kukhona likwenzayo yini ukuthi lizame ukunceda abantu laba?
Kakhulu mntakababa, okathi sikhuluma nje ibandla le-Methodist Church eZimbabwe velithi laqalisa kuthanya umonakalo uzuzakala ukubuthanisa izindelezo ezithoyo especially impahla, ukudla, lemithi. Bakhangelela ukuthi by engxenye kusasa laba kwesihlanu khona ngapho bangabe sebebambize la sebesiya khona ukuthi abantu bakankulunkulu bayencedakala. Ngizile njalo omnentshele ukuthi i-AS M labo siyoqesa ukubuthanisa izinto njalo leqembu le-Christian Alliance likhokhelwa ngu-Reverend Hussein Sibanda labo babhizi bayaqoqa izinto. Ibandla limile liphakeme sibili, abanye angabezwa kodwa nginethemba lokuthi ibandla likaKristu seliphakamele phezulu kubona njengedisa.
Singathi pho impuphu iyatholakala yini njengoba abantu abaningi besidla impuphu? Liyayithola kumbe ayitholakali?
Hayi, impuphu ayitholakali baba. Siyazama sibili impuphu ayitholakali. Engxenye uhulumende angangenela khona izatholakala impuphu.
umfundisi Josias Mudenda ngowebandla lenkonzo ele Methodist Church khona ngale ngasebhinga lapho limuzwe exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona ngale. EleZimbabwe libhekane lendlala enkulu lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekubangele udubo lokufelwa zinkomo ezedlula inkulungwane ezilishumi ngokuswela amanzi lamadlelo lokutsha kwezilimo ebesezimilile. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Njengawo wonke amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, eleZimbabwe libhekane lendlala embi ebangelwe yikungananga kuhle kwezulu lonyaka. Inkomo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yokuswela amadlelo lamanzi. Abanye abalimi sebephephela ngokuthenga ukudla kwenkomo, kodwa iningi likhala ngokuthi alenelisi ukuthenga ngoba kuyadula. Usobhuku weGandangula Village umnumzana Norman Elvis Sibanda Maponya uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Isimo sezifuyo simibi kakhulu. Akula manzi, akula kudla, vela kula ngitsho. Siswele lokuthi singenzani. Siswele lomncedisi ongasincedisa. Akula. Khonapha senzeka ukuthi siphiwe izinto ezinye ezimangalisayo sidle lutho. Kha akula ngitsho kubomvu sazama kwatsha njeyona ukukhangela.
Ukhansila kaward 19 umnumzana Thabani Dube ucele ukuba ngabe bayatholiswa ukudla kwezifuyo ngoba izulu alinanga, akulamadlelo enkomo.
Izifuyo ziphakathi kwenye indlala lazo ngoba okwakade ziphila njengamahlamvu wonala akhona akulatshani. Ebesikhangelela ukuthi labade besincedisa nge-stock feed ngabe bayaqhubeka besilethela i-stock feed lesi ukwenzela ukuthi inkomo zethu zisizakale ngoba nxa kungaqhubeka kunje sicabanga ukuthi singalahlekelwa zinkomo eziningi.
Isakhamuzi seGandangula Village umnumzana Methuseli Moyo uthi ufelwe zinkomo ezinhlanu njalo kulezi insuku inkomo azithengiseki, zicakile.
Hayi mama ngithole nzima ngendlala. Ngikhanya ngiyengela ngiyengela. Amandla abazukulu abangu-2 abafelwa ngoyise. Ngithole nzima ngifelwe zinkomo ezinhlanu phakathi kwe-20. Mama ngithole nzima sikakhulu futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi libe lapha. Yebo mama ngiyabonga sikakhulu. Mama uyezwa manje pho manje mama sicake kakhulu. Azithengeki mama kuyabhalelwa. Sifike ngekwambana ngeRafankipe 4 kade izakwela manje. Lokudla kakhulu mama njengoba kunje bandlokulazi wonyeke. Inkomo yaba mama bebenza 550. Abathengi bathi sicakile lawa.
Umnumzana Petros Dube ofele zinkomo ezilichumi lanye ukhala ngokuthi ngabe uhulumende uyabatholisa ukudla kwenkomo ngoba eziseleyo lazo sezitshengisa ukucuba.
Izifuyo zami zangifela okwakungazwisiseki ukuthi zibulawa kuyini. Zazisifa ngokusa kwamalanga zisifa kungathi into yangikhona yisanyungu. Ngicabangele la ku-black leg. So i-drought ekhona futhi yezifuyo zona ezengisho ukuthi zisele la yena lwembambisana laye. Zicakile inkomo ukuthi ukuyaphutha kwazo zingena kulo umnyaka ukuna kwezulu. Ambona ukuthi kule yodwa ephilayo ngoba zonke ezinye ezicakileyo ziyacuba ziyavuzwa. So kangikwazi ukuthi kuzahamba njani. Singazi la kuma-stock feed lapho ukuthi kumbe kuzabuya kuvumbuluke ukuthi abakhona athengiswayo. Lezi mali zona ezizokuthenga wona ama-stock feed angikhona lazo kazikho. So siphakathi kodubo sibili olumangalisayo.
Izakhamizi zeLupane zichaze ukuba bezithola ukudla kwenkomo ngaphansi kwenhlanganiso ezizimeleyo, bethenga isaka lokudla kwenkomo elilodwa ngamachumi amathathu amadola, kodwa kulezi insuku akusekho, inkomo ziyacuba. Uhulumende weZimbabwe emele luhlangothi olwe AgriTech wethule umbiko ethembisa ukuba uzaqala uhlelo lokutholisa abafuyi ukudla kwenkomo ukuze aphephise izifuyo ezibhekane lendlala enkulu lonyaka ngoba inkomo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yokuswela ukudla lamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane nginguAnastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo oye ngunozinti weqembu lesizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors uEnergy Murambadoro usengumqeqeshi wabonozinti weqembu leChicken Inn. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn liqatshe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeshi wabonozinti ngemva kokuthatha wakhe umhlalaphansi ekupheleni kwesizini ye-Absa Premiership edlileyo lapha akade ngomunye wabonozinti beqembu le-Amazulu. UMurambadoro ofikisa iminyaka yokuzalwa engama-32 lonyaka uthi ubevele eseqalile ukuqeqetsha wabonozinti abasakhulayo abeqembu le-Amazulu khona le elizweni le-South Africa ngesikhathi laye sadlala.
Ngesikhathi sengizathatha umhlala phansi, iqembu ebengilidlalela belivele selingifa ithuba elokusebenza labonozinti abasacathulayo. Yikho ngiyangikho musha kangako kwezokuqeqesha. Bengingakatholi ithuba elokuthola izithupha ezokuba ngumqeqeshi, kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babonozinti, njalo ngizahle ngibhalise.
UMurambadoro udume kweleZimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe, njalo nguye obe ngunozinti weqembu lamaWarriors ngomnyaka 2004 lapho iqembu lesizwe lifinyelele khona ukuyadlala kumncintiswano weAFCON okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe. Lo mdlali usuke kweleZimbabwe wadlala elizweni leSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa eleHellenic, eleBenoni Premier United, eleBidvest Wits, eleMpumalanga Black Aces kanye leleAmaZulu. UMurambadoro obe nguye umdlali okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kweleZimbabwe ngomnyaka 2003 uke wadlala elizweni lase-Israel okwesikhatshana, njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu leNewcastle United lakwele-England. Uqembu leChicken Inn uthethe indawo kaThiri Babiri Sithole obe nguye umqeqeshi wabonozinti eminyakeni edluleyo. Kusenjalo iqembu leChicken Inn likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano weNyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalonyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele-UD Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi, abalisa ele-B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqala imidlalo ele-Nyasa Big Bullets. Iqembu le-Nyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi wesizalwane sakweleZimbabwe uKalisto Pasua. Lanyakenye iqembu leChicken Inn liphatheke kule midlalo, ikanti iqembu ebelivele kwele Mozambique nyakenye bekungele Ferroviario di Nampula. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngimbathisele ngomsaba kuma yenziwi intando yakho.
Ngimbathisele ngomsaba kuma yenziwi intando yakho. Nomendleleni uvelo zibajazi kamala kuma. Ngimbathisele ngomsaba kuma yenziwi intando yakho. Nomendleleni uvelo zibajazi kamala kuma. Nomabangane sebeni chigela ngishizihlobo sezimvukela. Ngimbathisele ngomsaba kuma. Nomabangane sebeni chigela ngishizihlobo sezimvukela. Ngimbathisele ngomsaba kuma. Ngimbathisele ngomsaba kuma.
Iphimbo elimnandi lapho kucula abe bedumisa uNkulunkulu ngembathise ngomuso wakho. Iqembu elizibiza ngokuthi Men of Influence. Singakagcibike uhlelo lwethu lalamhlanje wathi sikhangele besilakho igciwane le-coronavirus eseliphiwe igama lokuthi COVID-19 inhlanganiso ye-World Health Organization libe kwase lisabalele lafika emazweni angamashumi amabili lanhlanu. Umkhokeli we-MTC Mnumzana Nelson Jamisa uthi kuqakathekile ukuthi ibandla lakhe likhulumisane lomongameli Emerson
Mnangagwa.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.